wokuqala kulomuntu ongafuna ukuthi ayekwenza ama direction kanye kanye lama general election akuhambelani konoko. Njalo kwesibili kuyatshengisa ukuthi silohlupho eZimbabwe ukuthi ke uhulumende ma engafuni ukuthi alandele umthetho uyabhoda ngale kwamakhothi ayesebenzisa amakhothi ukuthi avumele ukwethula komthetho ngoba esikunazelelayo lapha ukuthi angikuboni kusiba lengqondo okwakuqala ukuthi kuthiwe ihulumende kayinamali zona ezinhlelo zikahulumende zebana kuthiwe uhulumende ufuna ukwenza ama-by-elections ngomnyaka ozayo nesikhathi esifanayo efuna ukwenza ama-election ama-general election kuvele kakuhambelani. And okwesine kungani kuyakhathaza ungakhangela-ke kwe-judgment yona le ephumileyo-ke kungenzakala ukuthi-ke khonokho kuyinto kusethe i-wrong precedence ngoba kwakuqala nxa kuyukuthi ikhodi isizaqalisa ukuthi kungekho emthethweni ukuthi nxa imali ingekho i-election kayenzi yona ibisi siyavuma ukuthi imali nxa ingekho ma-election kayenzi singazifica ngomnyaka ozayo sesithi sifuna ukwenza ama-general election kuthiwe kakunamali and sizibone sidlula beyond 2013 ngoba kuyabe sekuyi-precedence eyenzakeleyo ukuthi ongahamba ekhodi esithi ama-election kawabe khona next year bayamtshela ukuthi imali kabakabi layo ngoba nxa kwabehlula ukuthi badinga imali yama-by-election in-3 years ngibone ngani ezinye-3 ezizibuyayo kungabe ehlula ukuthi badinga imali ye-general election ezithi zikathi sibekhangele iphephandaba liyakubeka sobala ukuthi izekithena andibana baqalisa ukulungiselela ama-election kufuneka 100 million. So ngezinye izinto ezijenisayo zezo ukuthi nxa singaba la ma-judgment anjengalawa kusasa sizabe singabantu asebekhala ngoba kuzakuthi omunye ozakuya ekhoti esithi isikhathi sesenile uhulumende umanyane okufanele imeli apha omunye athi hhayi asingake sakwenza ngoba imali kayikho i-judgment le i-judgment engalunganga i-judgment efanele ukuthi siqhubekele phambili ngemizamo yonke ukuthi sibone ukuthi singakwenze njani ukuthi silele ilungelo labantu bezimbabwe.
Isinqumo lesi alisamukeli. Kungabe kukhona elikwenzayo kumbe okusaseleyo ukuthi lingakwenza ngokusemthethweni ukuthi liphikisane laso?
Sisalungisisa ke lamagqwetha lokho kangeke kukhiphe emoyeni esikulungisisayo. Lizabakwazi ngokulandela kwesikhathi nxa sesivumelene senza umhlangano wethu labagqwetha saqeda ukuthi khona silubambe njani lolu daba.